Lolu hlelo luqhutshwa yizifundi ezafundela umsebenzi wezokutholiswa kukazulu imithi yokwelapha ama-pharmacist phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Pharmaceutical Students Association. AbeZipsa benza lokhu ngokusebenzelana labekolleji labo le-University of Zimbabwe bemanyene labekolleji le-Harare Institute of Technology, HIT. Umkhokeli weZipsa umnumzana Michael Gwata uchasise ngokugcweleyo phezu kwenjongo yalolu hlelo lweviki abaluqhuba edolobheni leHarare kumgwaqo weFirst Street kusukela ekuseni kusiya ngama-4 emini.
Yokusiza abantu ngezempilakahle, sibancedisa ukuthi ungaba lokuphila kahle njani usebenzisa izinto olazo wena endlini, njengokuhamba, njengokugijima, njengokulima, into ezinganjalo nje, into ezingaduliyo kodwa into eziseduze lathi esingakhoni ukuzisebenzisa. Abaningi abadinga ukwazi kuba ngokwamahala yini, because abantu abaningi imali yokuthi bethole izempilakahle abalayo. Kodwa okwesibili ukubuza ukuthi nanko-ke selibonile ukuthi maybe ichukela lami liningi kakhulu emzimbeni, ngenzeni ngisuka lapha ngiye ngaphi, ngibona ubani, kutho ukuthi sengifile yini nxa kunje kumbe ngitheni. Yikho abadinga ukwazi okuningi, kakhulukazi badinga ukwazi ngayona le mkhuhlane ukuthi kambe shuwa kungenzeka ukuthi ngibe ngikhona ukulungiseka yini emzimbeni, kumbe kutho ukuthi it's a death sentence ukuthi sengizibulele nje ma ngiphila.
Uthi uGwata bakubone kuqakathekile baqhube lolu hlelo ngokunanzelela ukuba iningi lingazihluphi uyadinga ulwazi phezu kwesimo sabo ngaphandle kokuba umuntu esengogulayo.
Otherwise isebenzi kukhangele yikho khona ukuthi umuntu ukukhula kwakhe umzimba yokuthi ukhula ngoba ule mali eningi, kumbe kulento e-wrong ngokuba nomzimba omkhulu, kumbe kulento e-right ngokuba nomzimba omncane. Konke lokhu yikho esikukhangelayo. Sizama ukusiza umphakathi ukuthi khona kuzaba lo mahluko, abantu bekhona ubakwazi ngezempilakahle, njalo bekhona ubakwazi ukuthi ama-pharmacists kuyikho lokho esikufundelayo, ngabantu babo, ngabantu abamele bebasize, ngabantu abalapho ukuthi bephe ulwazi ngokwemkhuhlane, ngokwamaphilisi, langayonke nje impilakahle engayidinga ukwazi ngayo.
Asebekunanzelele selokhu beqalile lolu hlelo ngolwesibili yikuba lokhu elusilela ulwazi kuzulu phezu kwalesi simo esibangelwa yindlela umuntu aphila ngayo. Lolu hlelo luqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Promoting Health Through a Healthy Lifestyle, ngenhloso yokuvuluzula amehlo ukuze azi isimo sakhe ngasikhathi sinye kucetshiswa labo abatholakala belenkinga ukuba bayebona odokotela loba abongi ezibhedlela bathole usizo lokuba benzeni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.